usizo lolu lubikwa luzaqondiswa ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 230,000 abasendaweni ezigoqela iMwenezi, Mangwe, Buyera lezinye. Lolu sizo luzakwabelwa abantu kusukela ngozibandlela lonyaka ukusiya kumbimbitho. Ekhuluma embuthanweni wokunikeza ukudla lokhu, umholi we-USAID kuleli unkosazana Jainin Davis wazise ukuba ukudla lokhu kuzaphathisa ukwehlisa uduwo lwendlala eZimbabwe.
Very happy to be with you to announce 11.2.
Ngiyathaba ukutsho ukuba siza kupha usizo olufika 11.27 million US dollars World Food Program olusuka kuncedo lwabantu baseMelika.
Lokhu kugcizelelwe umholi we-WFP eZimbabwe unkosikazi Francesca Elderman othi inhlanganiso yakhe izakwenza ukuba wonke umuntu kuleli athole ukudla.
Areas within the district selection and a ranking of the ward within the ward the community.
Ukhetha esikwenza abantu sisebenza lozulu wonke ukhetha abantu esibancedisayo. Lokhu sikwenza singakhethi cele.
Ugwalo olwethulwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC abantu abafika isilinganiso samathumi edlula amabili lengxenye ekhulwini 26% emaphandleni bazabhekana nodubo lokuswela ukudla phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilwisane lendlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.